Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7. Ngenjabulo nguPraxedes Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje
Nasikhangela umkhosi wethu lo indebele Literature Festival, injongo yethu isegcekeni. Sijonge ukuthi thina sisuse yonke imigoqo njalo sendlale umdango wethu. Uvumele wonke umuntu kungabe ngobumba iliterature.
Umkhosi wendebele Literature Festival ohlose ukukhuthaza ukubalwa kwamabhuku alotshwe ngolimi lwesiNdebele ugqitshwe namhlanje koBulawayo.
Izifuyo zethu ziyafa, zifa zibulawa yimikhuhlane. So uphelile, awusayi eGwanda ngoba imithi ikhona lapha. Kuthiwa one stop service.
So kusungulwe indawo zokwelaphela izifuyo esabelweni sezansi yemaNdebeleni, lapho osowufe khona inkulungwane lenkulungwane zenkomo zibulawa yimikhuhlane edalwa yimkhaza. Kulezinye izizalwane zeZimbabwe esezihlala eMelika ezibuthene eNew York, lapho ezitshengisela khona ukukhonana kwazo ngokwephula kwelungelo loluntu nguhulumende weZimbabwe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomhlakazo. Umkhosi wendebele Literature Festival ohlose ukukhuthaza ukubalwa kwamabhuku alotshwe ngolimi lwesiNdebele ugqitshwe namhlanje koBulawayo. Abaloba ingwalo, abantwana bezikolo lenhlanganiso ezijiyeneyo ezithuthukisa lolu limi bebebuthene emkhosini owenzelwe eZimbabwe International Trade Fair Arena okwensuku ezintathu. Utabo kaNcube oweStudio 7 ube lethuba lokuxoxa lo nkosikazi Precious Moyo owabumba inhlanganiso yeindlu yokufundela eqoqe lomkhosi.
Nasikhangela umkhosi wethu lo indebele Literature Festival, injongo yethu isegcekeni. Sijonge ukuthi thina sisuse yonke imigoqo njalo sendlale umdango wethu. Uvumele wonke umuntu kungabe ngobumba iliterature, kungabe ngosebenzisa iliterature, kungabe ngohambisa iliterature. Sikhangelele ukuthi azithole esendaweni emvumelayo ukuthi yena njengokubumba kwakhe kumbe njengokusebenza kwakhe kube lula ukuthi iliterature yakhe ifinyelele lapho afisa khona njalo isetshenziswe ngendlela eqondileyo. Engingathi nje ngamafitshane, we are breaking barriers and leveling the ground.
Likhangelelwe ukuba liphathisa abantu abakuzinga liphi esikhangela iminyaka kanye lokuthi base esikolo besenza izifundo ziphi.
Umbuthano lo ukhangela ikakhulu ebantwaneni abasezikolo ezemfundo yaphezulu, ama secondary schools, wonke engabe eloba ekuliphi idolobho bekuziphi izabelo. Silabo abemathebelele north, mathebelele south, koBulawayo, imigrants enkabazwe, bonke bavumelekile bakhona. Silabo ibe sifisa ukuthi sisebenzelane labo, kodwa kasivali imigoqo sithi ngoba sikhangele kakhulu abakuma high school. Siyayivula indima yethu, sisemukela wonke umuntu loba esephumile ngaphandle kwesikolo lokho eyamukelekile, ngoba ulimi luvele alulamnikazi. Iliterature ngeyabantu bonke, kulotshelwa umuntu, kulotshwa ngabantu.
Kulezikolo ezingaki eziphatheka kulomkhosi?
Lapha sibuthanise abantwana bezikolo ezijiyeneyo. Ngike ngatsho ngaphambilini ukuthi sibambe amaprovinsi amane, iMatshepelelend, koBulawayo, leMidlands, mane. Besikhangelela ukuthi imaswingo la ingafika, ngoba zikhona izikolo ezifika eziyisithupha eziyenzayo isiNdebele sonalesi esabelweni semaswingo. Bese sithi thina ke izikolo seziziningi. Silazi izikolo ezivelela kubo Victoria Falls, ezivelela eNkayi, ezivelela eGwanda, ezivelela ePlumtree, kobulawayo zinenga kakhulu izikolo sesilazo lapha. Khathesi nje sikhuluma izikolo sezifika i30. Injongo yokufunda, injongo yokuthi sithi thina cikoza sizwe, sitshengise wena okwenelisayo ngokwekhono lakho. Ama universities akhona, silayo iLupane State University ikhona khona lapha. Njalo sikhangelele ukuthi abakhona abanika ezempila kahle bekhangela nje i-psychosocial support, sichaswe ngabe-NAC, abe-AHF, SAYWAT, silabo abe-MMPZ, njalo silabo futhi abanye abakhangela nje ngokusebenzelana kwezikolo abantwana lani, labazali, lababalisi. Silabo abe-EverSharp, sitholile abasixhasayo ngokuthi bona bevele bengama-college ahambisana lezokuthwebula, esingathi abakhangela nje okwe-film and theatre. Bakhona khona lapha silayo i-Creative College of Arts, ikhona khona lapha. Njalo silabo futhi abanye abamanufacturayo abalungisa izinto besebenzisa imvelo yakithi eziyingxenye ye-literature. Silayo iManola Oils eyiyo esincedisa ukuthi itshengise abantwana ukuthi ngesihlahla somgani umuntu engaba ngumqhatshi, umuntu engaba ngusomabhizinisi.
Lo-ke ngunkosikazi Precious Moyo owenhlanganiso ye-Indlu yokufundela. Limuzwe exoxa lapho loThabo Kancube owe-Studio 7 ecingweni ekobulawayo.
The Voice of America, VOA.
Kulezinye izizalwane zeZimbabwe esezihlala eMelika ezibuthene esikolweni senhlanganiso yomanyana wamazwe omhlaba o-United Nations eNew York, lapho okulenkokheli yamazwe omhlaba emhlanganweni omkhulu owe-General Assembly. Ezijengisela zikhonona ngokukhonona kwazo ngokwephulwa kwelungelo loluntu ngohulumende weZimbabwe. Abajengiselayo laba bathi lanxa uMongameli Emmerson Mnangagwa wakhuluma ngolwesine, inzalo yeZimbabwe ithe iubone kufanele kubana ifuna ikutshengisa inkokheli yamanye amazwe esemhlanganeni onga ukuthi izwe izikhalazo zabo ukuze ikhuze uMnangagwa ngokwephula ilungelo loluntu kanye lokuthi aqhube ukhetho olukhululekileyo abe lombuso wentando kaZulu.
Lamlela ndwandwe,
lamlela
ndwandwe,
lamlela,
lamlela umsheshwe,
lamlela nampa bafube mbula,
lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela.
So kusungulwe indawo zokwelaphela izifuyo esabelweni sezantsi yemandebeleni lapho osokufe inkulungwane zenkomo zibulawa yimikhuhlane edalwa yimkhaza. Lezi ndawo zivuselelwe ngabenhlanganiso yomanyano wamazwe awe-Europe, e-European Union, isebenzelana lelo hlangothi olubona ngezokulima lokudla enhlanganisweni yomanyano wamazwe omhlaba Ole Food and Agricultural Organization. U-Albert Ncube usipha lolu daba.
Ukusungulwa kwalezi ndawo kuza ngesikhathi abafuyi benkomo endaweni ezijiyeneyo zesabelo sezansi emandebeleni bekhala ezimathonsi ngokufelwa zinkomo ngenxa yemikhuhlane edalwa yimkhaza. Unkosikazi Sibongile Khumalo uthe insiza sebevale izibaya ngenxa yokufelwa zinkomo.
Umkhuhlane wenkomo vele usulesikhathi waqala vele, kathi esiyabona sokungaba inyanga yesi-5 or 6 kubogwathemba ngapha waqeda inkomo vele. Wonke kusiyale kubofodrikson onkankezi wesi kwasala izibaya zingalalutho. Ziyafo okunye okumangalisayo nomsithi uyazihlaba amajekiseni vele kuyabe sokulethi akuncedisi lutho vele. Abantu abaningi izibaya bavalile.
Ekhuluma lapho kuvula enye lezi ndawo zokwelaphela izifuyo emanama ngolwesithathu, umfuyi uMnumzana Kalen Mabetha uthi njengabalimi kuyabajabulisa lokhu ngoba sebezathola uncedo eduzane njalo masinyane xa izifuyo zabo zihlaselwe yimikhuhlane.
Izifuyo zethu ziyafa, zifa zibulawa yimikhuhlane. So uphelile, awusayi eGwanda ngoba imithi ikhona lapha, kuthiwa yi-one-stop service.
Samukela okusemthethweni inye lezi ndawo Umphathi ntambo ezenzakala ezansi emaNdebeleni uNkosikazi Evelyn Ndlovu uthi inkomo eziyingxenye yesigidi 500,000 zibulewe yimikhuhlane etshiyeneyo eminyakeni emihlanu edlulileyo.
This launch comes at a time when the country has declared war against the genuine.
Ukuvula kwalindawo kuza ngesikhathi silwisana lemikhuhlane yemikhasi esibulele inkomo eziyingxenye yezigidi kuminyaka emihlanu edlulileyo. Lolu hlelo luqakathekile ukuze sithuthuke ngenkomo. IMart South iku-Region 5 lesi sabelo besihamba phambili kwezenkomo eminyakeni edlulileyo. Ngiyathemba lonke lapha liyakhumbula ukuthi besile ndawo khonapha eMart South lapho ebesifaka khona inyama emagabheni thengisela amanye amazwe.
Umnumzana Patrice Thala umele inhlanganiso Food and Agriculture Organization of the United Nations kuleli uthi impila kahle ezifuyo iqakathekile ngoba zilokuthuthukisa umnotho welizwe nxa zithe zafuywa kuhle.
Recently, the livestock sector has been facing challenges emanating from livestock disease.
Inkomo kulezi nsuku zithwele nzima ngenxa yokuqhamuka kwemikhuhlane yemikhaza. Nxa sifisa ukuthi izifuyo zethu zande, kumele sizivikele kwimikhuhlane lemikhaza, zidle kuhle, kulondoloze amadlelo, njalo kube nendlela zokuzithengisa ezicacayo. Lolu hlelo lujonge ukuqeda lezi ndubo njalo luthuthukise impilakahle yezifuyo zande njalo zithengiswe.
Umelwe kula lamazukazi e-European Union kuleli umnumzana Jobs von Kirchmann uthi kuyize ukuthi kulezithezo zomnotho ezethulelwe leZimbabwe ezithi bayilindele ngamehlo abomvu inyama yenkomo esuka kuleli.
Now the livestock value chain was probably one of the most important ones.
Ukufuya kwenkomo bekuqakathekiswa kakhulu ekadeni, kodwa okwamanje abantu abasakuthatheli phezulu mhlawumbe ngenxa yemikhuhlane. Kodwa umbuzo yokuthi singavuselela njani na? Yebo, kukhona ubunzima kodwa akulasitiso zomnotho. Okukhona ukuthi sile sivumelwane neZimbabwe ukuthi inyama evela ngapha ibhadale imithelo, kungakho iminyango yethu ivuliwe ayize inyama.
Umsekeli kamphathi ntambo ezokulima umnumzana Davis Marapira wamngelele sesipho ngezandla zombili wacela njalo ukuthi European Union isize ngocingo lokuvalela inkomo ukuze zingathelelane imikhuhlane.
Mr. Ambassador, let's have the fences. Mr. Ambassador, I want to repeat, let's have the fences.
Mnumzana Ambassador, siphe ucingo. Ngiyaphinda njalo, siphe ucingo ukuze senelise ukuvalela inkomo zethu eziphilileyo lezile mikhuhlane ukuze izifuyo zethu ziphile kuhle zande siqalise lathi ukuthengisela European Union.
I-EU ivuselele izakhiwo ezifanayo ezingama-26 elizweni lonke jikelele ezizalondoloza inhlalakahle ezifuyo kuleli ukuze zithengiseke kwamanye amazwe okubize amadola emelika ayi-$4 million. Ele Zimbabwe lilenkomo ezedlula izigidi ezinhlanu 5.4 million zalisabelo sezansi emaNdebeleni nesesibili elizweni lonke jikelele esilenkomo eziningi zilandela emaswingo. Ngimele umsakazi we-Studio 7 ngisemanami eGwanda South ngu-Albert Ncube.
Lamlela ntwandlela, lamlela mshweshwe, lamlela nampa wafuwe mbula.
Kulokhu khathazeka phezu kodaba lokubulalana kwezizalwane zeZimbabwe ezisemazweni angomakhelwane ikakhulu kwele Botswana laseSouth Africa. Inkokeli isithi kulesidingo sokuthi abantu beZimbabwe bazibambe uma kuqhamuke ukungezwisisane. Intethelo zendaba yeStudio 7 umqondisi Dube usipha lolu daba eseHaberon kwele Botswana.
Phakathi kweminyaka emibili edluleyo akudluli nyanga kungabikwanga icala lweZimbabwe ulelo omunye wakhe kwele Botswana kumbe kwele South Africa. Lokhu sekuthiye iningi lithithibele lizibuza ukuthi kungabe kunakele kuphi, ikakhulu phakathi kwezithandani ezizwe esihamba phambili kusenzo sokubulalana. Kuyona le iviki kwele Botswana kulo jaha ubulele intombi yakhe ngemva kwalokho laye wasezama ukuzibulala ngokusika ingqamu entanyeni. Kukanti enyangeni esanda kwedlula emzini we-Odi phandle nje kweHaberon omunye weZimbabwe ubotshwe ngemva kokubulala umngani wakhe kugqibela wamngcwaba kungcwaba elingatshoniyo. Lezi lezinye izehlakalo zithiya abeZimbabwe enkundleni zokuxoxisana ezebulenjini ezigoqela iWhatsApp, Facebook lezinye kuzindaba esegudwini. Abantu bedinga ukuthi lolu dubo lungaqedwa kanjani. Omele iZimbabwe kwele Botswana umzana Henry Mkonweshuro uthi ofisi yakhe iyathola imbiko yokuthi abantu beZimbabwe bayabulalana ngenani eliphezulu.
Post COVID-19
There have been a number of added problems.
Ngibona ukuthi ngemva kwendaba ze COVID-19 kunenge abantu ababhekane lakho ikakhulu abangaphandle kwelizwe njalo kungela abemuli ukubancedisa.
Uthi ofisi yakhe yazama ukukhuthaza abantu ukuthi badinge uncedo ikakhulu kumphakathi abahlala kuwo ukukhangelelwa ukuthi bakhatshane lezihlobo zabo.
People before they indulge or get to stages where they have to kill each other.
Abantu bengakafiki kusinqumo sokuzibulala kumbe ukubulala labo ababathandayo kabadinge uncedo.
Umgcini sihlalo wenhlanganiso yabeZimbabwe leSouth Africa Mnumzana Ngqabutho Mabhena uthi nabo bathi thibele ngezihlalo ikakhulu zokubulalana kwabathandanayo.
Lapha eSouth Africa siyabona abanye bephosana ngamabalkoni bebanga mhlawumbe ukuthi umama wendlini yabetholakala eselene boyfriend kumbe ubaba yabesele girlfriend.
UMabhena uthi imuli kumele zingenele lapho ubonakala ukuthi kulenkinga khona njalo labo ezinkonzo bengaphathisa kakhulu.
Sihlala sigqoquzeli kakhulu nxa sikhuma labo baba ukuthi nxa ungubaba ungalali lapho ungabhadali khona irent. Sinxusa labo ezinkonzo ukuthi bangenele phakathi kwalolu daba ngoba abanye abantu babefuna i-counseling kodwa bengayifumani i-counseling. Yikho ke siyanxusa lezihlobo ukuthi zincedise abantu abangani kabazwani.
Omela inhlanganiso yezizalwane zeZimbabwe leBotswana Mnumzana Cephas Chuma uthi isimo abantu abafikela kiso emazweni silakho ukudala ukuthi bagcine bebulalana.
Ezilapha ngenxa yokuthi kayinelisi ukuzibhadalela yedwa but omunye usebona engathi sethethe osethethwe. Nxa sokube lokunye osokwenzakele kumbe omunye sengathi sebone elinye ijaha kumbe enye intombi phandle. Besokuhlupha ngoba sokungathi umfazi womuntu kumbe indoda yomuntu esikhombile. Xa bexabana lapho ukuxabana kwakhona yimpi yikulwa okungalabizo kiye ukuthi lapha kanti vele kulubani lobani. Kuli girlfriend le boyfriend kumbe i-husband and wife.
UNkosazana Sindiso Sibanda uthi ukuswelakala kwemuli eduze kungabe kudala ukubulalana kwabeZimbabwe emazweni angaphandle ngoba kungela malume kumbe obabakazi ongabaluleka.
Nxa kuyikuthi yinto ehlala isenzeka sikhathi sonke ukwehlukana kuhle lehlukane ngokuthula ngoba kumele abantu bakhangelele ukuthi ingane ziyasala zikhangelwe ngubani. Nxa ubaba engathatha impilo kamama athathe lempilo yakhe ingane zisala zizintandane. Bantu besizwe seZimbabwe kumele sikhangelele ukuthi ingane ezikhulayo kumele zikhuliswe ngumama lobaba.
Kulokwesabela njalo ukuthi labo abangalamaphepha bayesaba ufinyelela usizo oluphiwa nguhulumente olokweluleka nxa bebhekana lenhlupho ezinje. Emazweni afana leBotswana kulodubo lokuthi ilizwe libhekane lokubulawa kanye lodlakela olubhekiswa kwabesifazane olugender based violence kulokunakanela ukuthi mhlawumbe abeZimbabwe bafike bathathe umkhuba wesizwe abafikela kiso. Ngingumqondisi Dube oyindaba zeStudio 7 ngiSabron kweleBotswana.
Okwamanje ke wathi sizwe ukuthi uChris Gande weStudio 7 usiphatheleni uhlelo liphuma lendaba litshone lendaba.
Lingalitshona njani izilukandaba, siyadibana njalo uhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama nguChris Gande. Lamhlanje sixoxa lo nkosazana Victress Matutu ohlaziya eziphathelane labesifazane. Sihlaziya ke udaba lontombazana okhethwe kumdlalo kanobuhle uMiss Zimbabwe Universe uBrooke Brock Johnson. Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Angibingelele emsakazi ngiphinde ngibonge ukwamukelwa ehlelweni lakho.
Ungasitshela ukuthi ulubona njani udaba lokuthi eZimbabwe limelwe nguntombazana omhlophe kumdlalo kanobuhle oka Miss Universe?
Ewe msakazi, ukubona untombazana omhlophe uMiss Jackson ephumelela kuMiss Universe eZimbabwe kuyinto enhle kakhulu. Njalo ngiyacabanga ukuthi ngokuqala sisiba lo Miss Universe ongumntombazana omhlophe kweZimbabwe. Lokho kukodwa kutshengisela ukuthi iZimbabwe iyathuthuka njalo kubonisa ukuthi iZimbabwe iyamukela abantu kungakhathelekile ukuthi bangabo luphuhlanga ukuthi nje singakuthi ngesilungu i-diversity siyayibona siboni senzeka ngalokho kuhle kakhulu ukuthi okuqala nje siboni le indondo ithathwa ngontombazana omhlophe kusibonisa khona ukuthi iZimbabwe isikulungele ukwamukela abantu kungakhathalekile ukuthi bangabe oluphuhlanga okuyinto eqhakathekile kakhulu ukuthi yenzeke siyabonga kakhulu mina ngingedwa nje ngiyabonga kakhulu ukuthi sibe lo Miss Universe ongumuntu omhlophe okuqala
bakhona abathi ubuhle bentombazana yemhlophe lo nsundu buchiye nebehlukene wena ubona kufana na
angeke ngale uthi ubuhle bomntombazana onsundu lobontombazana omhlophe bolomehluko kodwa lapha angeke sikubale ngokuhlanga kumbe ngoba ukuthi umuntu ulesikhumbe sinjani esimhlophe kumbe simnyama ma umuntu engowase Zimbabwe kufika ukuthi kube lomncintiswano enjalo kuthiwa kungenelwa nguye wonke umuntu oyisizalwane seZimbabwe angikuboni kuliphutha ukuthi abamhlophe labansundu bangenele imincintiswano efanayo nxa kusiza kubona obuhle umuntu muhle ngendlela yakhe njalo nxa kuzajajwa ngicabanga ukuthi kujajwa umuntu ngendlela ayiyona yebo babe besenza umncintiswano ondawonye bengabamhlophe labansundu kodwa omunye lomunye la ujajwa ngokwakhe ubuhle ekugcineni kokugcina kuphuma unobuhle lo onguye ophumeleleyo angikuboni ukuthi kufanele ukuthi kwehlukaniswe ukuthi lapha silomncintiswano wabonobuhle abalesikhumbe simhlophe masokusiba lomncintiswano wabonobuhle abalesikhumbe simnyama nxa umncintiswano ungowabantu bonke abayizalwane zeZimbabwe abahlanganiswa abantu bancintisane ungakhathalakile ukuthi umbala wesikhumba sabunjani
njengoba sekhethiwe luntombazana wena ubona kulungile na ukuthi abantu beZimbabwe bamxhase ukuze aphumelele emdlalweni lo
njengoba sekhethiwe nje msakazi akusekho kunye nxa nje sisihambisa esafika esibangeni sokuthi abe nguye okhethiweyo ukuthi amele iZimbabwe akusekho kunye ngaphandle kokuthi izalwane zeZimbabwe zibe ngemva kwakhe zimxhase kakhulu aze anqobe akusekho kunye okumele kwenziwe usenqobile usekhethiwe osokusele ngithi njengezalwane zeZimbabwe kungakhathalekile ukuthi silesikhumbe simsundu kumbe silesikhumbe simhlophe kumele ukuthi sibe ngemva kwakhe untombazana uyasimela thina njengezizalwane zeZimbabwe nxa emela thina kumele simxhase akukho ngokwenza ngokunye sifanele simxhase njalo ngiyanxusa kuzizalwane zeZimbabwe zonke ukuthi zimxhase untombazana akungabhekwa imbala wesikhumba sakhe akubhekwe ukuthi untombazana umele ilizwe laseZimbabwe
okokugcina ungavalelisa abalaleli
sibonge msakazi sibongela kubalaleli bese ngisithi kuzizalwane zeZimbabwe bakithi intombazana yakwa Jackson leyi isinqobile kulelo khetho eZimbabwe asiqhase njengezalo zeZimbabwe kungakhathalekile ukuthi uyisikhumba esakhe esinjani ukuthi simhlophe kumbe sinsundu omele sikukhangele nje kuphela ukuthi uyintombazana omele osimeleyo thina njengamaZimbabweni sibonge kakhulu simfisele inhlanhla ukho konke uyintombazana wakwa Jackson ngiyabonga
allo ke bekungunkosazana Victress Mathuthu ingcwethi ehlaziya eziphathelane labesifazane ebesiqoqa naye kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba igama nguChris Gande asidibaneni njalo ngevikezayo lilale
kwezemidlalo baya kwesaba ukutshisa kwelanga lasehwange abaqeqetshi beqembu le-Highlanders lapho abaya khona ngesonto emdlalweni owe-Castle Lager Premier Soccer League uJoseph Njanji usethulela lolu daba ngokugcweleyo
umqeqetshi weqembu le-Highlanders uBaltimore Brito utshele intatheli zindaba zemidlalo ukuba uyakwazi ukuba ehwange kudlale kanzima ngoba ilanga lakhona liyabe likhupha inhlanzi yemanzini
it but this is a thing that we can't control.
Siyakwazi ukuba kuyachisa njalo isimo somkhathi esingaphezulu kwamandla ethu. Njalo thina singakwenza ukupha abadlali bethu amanzi eneleyo.
Iqembu le-Highlanders lonyaka ngelinye lamaqembu akhangelelwe ukuba angaphakamisa isicoco se-league ngemva kokuba likela khokhela phezulu kwengalane yemiklomelo kwesikhathi eside lize lehlala endaweni yesibili ngemva kokuba lingqotshwe emidlalweni yemithathu ilandelana kodwa ngeviki edlileyo lenelise ukunqoba eleyada eminye imidlalo yesigaba se-Castle Lager Premier Soccer League yeviki lamashumi amabili lane edlalwe namhla iphele kanje i-Green Fuel 0 ukuthi Simba Bora 3 ngase-Green Fuel Stadium FC Plat Platinum 2, iHerental 0, ngasemandava, iChicken Inn 1, iTriangle 1, ngaseluveve, iYata, inqotshwe iBulawayo Chiefs nge 2-1, ngasePowerbump, ukuthi iqembu lengezi Platinum Stars linqobele ZPC Kariba nge 3 kanyanga senyamunga, ukuthi iqembu leSheshamu linqobele Cranbourne Bullets nge 1 kanyanga ngaseBatha. Kweminye imidlalo ezadlalwa kusasa ngensonto, iqembu leDynamos lizanqikelana leCapes United enkundleni National Sports Stadium, ukuthi leBlack Rhinos lizadlala leManyika Diamonds ngaseBatha. Kusenjalo, inhlanganiso yeZimbabwe Football Association isiyethule uluhlu lwabadlali abazabumba iqembu labesilisa elimela ilizwe eliza kuyadlala leBotswana ngosuku lokunanza, usuku lelo lizwe elathola ngalo uzibuse mhla zingamachumi amathathu kunyanga kaMpandula. Iqembu leli libunjwa ngabadlali abangamachumi amabili lambili, liqeqetshwa umqeqetshi weqembu leHighlanders uBaltimore Brito, kuthi abasekeli bakhe nguBongani Mafu kanye loGenesis Mangombe. Sikhangele umdlalo kakhilikithi, inkampani yeTel1 isinikeze inhlanganiso yeZimbabwe Cricket isipho samabhimu alikhulu. Ekhuluma emkhosini wokuqhubela abeZimbabwe Cricket amabhimu lawo, isiphathamandla senkampani yeTel1 uJoseph Machiba uthe lesi senzo siyingxenye yemizamo yokugcina ilizwe lihlanzekile.
Today we're pleased to announce that having donated bins.
Namhla kusipha injabulo enkulu ukuthi silaziswe ukuba ngemva kokupha amabhimu amadolobho amakhulu akuleli, lolu hlelo siyaluqhelisa ngokupha abeZimbabwe Cricket amabhimu alikhulu.
UMachiva uqhubekele phambili wathi phezu kwamabhimu abeZimbabwe Cricket bazaphiwa njalo lezihlahla ezibalisa ezokucecisa kanye lezizala izithelo ezehlukeneyo. Umqondisi wenhlanganiso yeZimbabwe Cricket uHamilton Masakaza uthe isipho samabhimu lesi sizabaphathisa kakhulu ekugcineni inkundla zabo zihlanzekile, njengoba kusiba lengcekeza eningi nxa kule midlalo ikakhulu yeqembu lesizwe. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Uhlelo abaculi bethu namhlanje silomculi womdumo kaMasgandi ohlabela izokholo uThemba Maseko, yena-ke owethule isingulo elesihloko esithi Umsindisi. UMaseko udabuka esigabeni seMpandeni ePlumtree, kodwa ucula ekwele South Africa. Nangu ixoxa lontungameli Nkomo weStudio 7.
Sembandeni ePlumtree, hayi khona sesincengile nyana kancane emculweni since nje ngo-2019. Ingoma kusase yisindli okwamanje, kodwa iCD lisa iyenziwa lizoba khona ngo-December, mzophuma ngo-December iCD.
Abangathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Hey, abangathanda ukuxhumana lami ziyatholakala ingoma online, uyabhala nje Themba Maseko kumbe angene ku WhatsApp number 0631531280.
Ubachiyela wapha amazwi abalandeli?
Hayi, abalandeli ngithi kibo hayi ngiyalithanda lonke kakhulu kakhulu kakhulu. Ngicela nje lihlale lilindile lithi indlebe, kukhona okukhulu okuzayo ngo-December izobe siphelele CD elitsha elilesihloko esithi Ngikhulule, Ngikhulule.
Apostoli ngempela ngiphethe ivangeli kuphela.
Ngilethemba ukukholisile umculo ngathemba maseko umculo wezokholo. Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lamhlanje olivalelisayo uPraxedes Jeremiah.